Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 Mpandula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
That sanitation in the areas are up to date. Water is clean.
Okuqakathekileyo ukuthi amakhansili abone ukuba bayatholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuthi impompi zamanzi engcekeza azivuzi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule okusemthethweni uhlelo lokwakha izindlu kobulawayo olubiza imali engamabhiliyoni amabili waphinda waphawula lolokugaya amatamatisi i-tomato processing konale kobulawayo.
Kulungile ukuthi bagijimisane lokuzamuzamu kodwa phela opharelinya wathi babevele bekhona te kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption.
Osanda suswa esikhundleni sikamphathi ntambo obebona ngezempilakahle umnumzana David Parirenyathwa ubotshiwe lamhlanje esetheswa icala lokupha umsebenzi isihlobo sakhe ngemva kokuxotsha owayesesikhundleni lesi. Sebengamachumi amabili lanhlanu asebelahlekelwe impilo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokwakha izindlu eHopeville Housing Project olubiza i-$2 billion kobulawayo. Uphinde njalo waphawula uhlelo lomtshina wokugaya amatamatisi oye inkampani ethiwa Hamara Tomato Processing Plant kobulawayo lamhlanje. Umnangagwa ukhuthaze amakhansila ukuba batholise abantu amanzi ahlanzekileyo kunye lempompi ezingavuziyo ezithwala ingcekeza ukuze imikhuhlane enjengekholera letyphoid ingasabalali. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Ekhuluma emkhosini wokuvula okusemthethweni ifekithali eHamara Tomato Plant egaya amatamatisi kanye lohlelo lwezigidi ezimbili zamadola lokwakhiwa kwezindlu olweHopeville kobulawayo, umongameli Mnangagwa uthe ukhathazekile ngokumemetheka komkhuhlane wekholera letyphoid ezweni, ethi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe emizameni yokumisa ukumemetheka komkhuhlane wesihudo. Ukhuthaze amakhansila wonke ezweni ukuba batholise uzulu amanzi ahlanzekileyo lokuthi impompi ezithwala amanzi engcekeza zingavuzeli uzulu ukuze imikhuhlane yesihudo ingabi khona.
What is most important is for the councils, the municipality, to make sure that sanitation in the areas are up to date. Water is clean.
Okuqakathekileyo ukuthi amakhansili abone ukuba bayatholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuthi impompi zamanzi engcekeza azivuzi. Sicela amankampani azimeleyo ukuba abasize ngesikhathi lesi esinzima.
Ukhuthaze amakhansila ukuba asebenze gadalala bethuthukisa umnotho wezabelo, ethi umbuso wezabelo uzaqala ukusebenza ngemva kokuguqula eminye imithetho.
We are going to institute the provincial councils across all the provinces as the demand of our constitution. And the task is for these provincial councils together with the rural district councils in the respective areas.
Sifuna ukubona intuthuko yezabelo ukuze umbuso wezabelo ube khona, sizathi ukuguqula imithetho ethile ihambelane lesisekelo sombuso uze izigaba zithuthuke njalo bazihlelele intuthuko yabo.
Umtshina weHamara Tomato Processing Plant ngowenkampani yeTurning Matabeleland Green kuhlangene lamabandla okholo kanye lomlimi omhlophe. Izindlu ze Hopeville Housing Project zakhiwa ngaphansi kwenkampani JR Goddard. Umongameli Mnangagwa uchaze ukuba uhulumende uzasebenza gadalala loba nje kukhanya ingathi kunzima kodwa kufika umnyaka ka-2020 bayabe bekwelinye izinga lentuthuko. Ethi uhlelo lo Hopeville kanye le Hamara Tomato Plant zihambelana lenhlelo zikahulumende zokuvuselela ezomnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa uthe ilizwe akumelanga libe lenhlelo eziphelela emaphepheni ekhuthaza izisebenzi zikahulumende ukuba bengatholakali bevimba kumbe bephambanisa inhlelo zentuthuko zikahulumende.
My administration will ensure that the nation realizes real value from MOUs and agreements signed with other governments. The era of signing agreements that are not implemented is over. Our bureaucracy must stand warned. Things have changed.
Isikhathi sokulobelana izivumelwano zentuthuko eziphelela emoyeni sesedlula njalo uhulumende okhona manje uhlukile uqakathekisa intuthuko njalo lezisebenzi zikahulumende ziqaphele ukungancindezeli inhlelo zikahulumende zentuthuko.
Umnumzana Peter Cunningham we-Turning Matabele Land Green uthe ifekitali ye-Hamara Tomato Plant iyenelisa ukugaya amatamatisi angaba ngamathani azinkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu i-150,000 tons njalo umtshina lo ulakho ukusiza abalimi bemaphandleni. Usomabhizimisi umnumzana Jim Goddard we-JR Goddard Company eyakha izindlu ze-Hopeville uthi uyajabula ngokuthola ithuba lokusebenzelana lohulumende kuhlelo lokutholisa abantu izindlu zokuhlala. Izindlu ezakhiwa eHopeville intengo yazo iqala kumadola angamachumi ayisikhombisa enkulungwane zamadola i-$70,000. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Usanda kususwa esikhundleni sikamphathi Ntambo obebona ngezempila kahle umnumzana David Barirenyatwa ubotshiwe lamhla wamiswa emthethwandaba esetheswa icala lenkohlakalo. Umnumzana Barirenyatwa uphange wakhululwa ngemva kokuvunyelwa ngumantshi ukuhlawula imali engamadola angamakhulu amahlanu yesibambiso i-bail. UBarirenyatwa uzaphenduka enkantolo mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Wetheswa icala lokulaya inkampani ye-National Pharmaceutical Company of Zimbabwe ukuthi isuse umqondisi wayo, unkosikazi Flora Nancy Sikefu, esikhundleni sakhe ukuze afake umnumzana Newman Madzikwa. Abachuchisi bathi umnumzana Barirenyatwa wenza lokhu ngaphandle komthetho esebenzisa amandla akhe njengomphathintambo kahulumende. UBarirenyatwa ngomunye weziphathamandla zeZANU-PF ebezingabaphathintambo bakahulumende osanda kwedlula abangenelisanga ukungena kuhulumende omutsha. Uba ngomunye wamalunga eZANU-PF ake aba ngabaphathintambo asebebotshelwe amacala enkohlakalo agoqela umnumzana Ignatius Jombo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kulungile ukuthi bagijimisane lokudlamudlamu, kodwa phela oBarirenyatwa babevele bekhona phe. Kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption. Lokhu ngibona ngathi mina ngithanda ukuvala abantu amehlo. Into ayenzayo angikhole ukuthi iyedlula into eyenziwa ngabantu abakhona embusweni kathesi. Yikho ngibona ngathi kuvala amehlo nje kuphela.
Kungaba kukhona yini ezombusazwe kudaba lokubotshwa kwakhe lapha?
Phela ngathi siyazi ukuthi vele iy'mpi zeZANU-PF ziningi kakhulu njengoba siyasikwazi ukuthi wayevele engominista. Nxa kaye babekwazi ukulecala yindaba ababevele bengambophanga ngokuqala ngoba kulabanye njebanje abavelele khona kuthi ukuthi nxa kungaqondane lezembusazwe sabona ukuthi uhamba kanjani.
Bathi abeZANU-PF ukubotshwa kukaBarirenyatwa lezinye iziphathamandla zeZANU-PF esezike zabotshwa ngaphambilini, bathi lokhu kuveza ukubana uMnangagwa uzimisele mpela ngokulwisana lenkohlakalo. Ungathini ngalokho?
yikho ikwesti ukujoda ukuthi ukubotshwa lokwethesa icala lokuvalelwa kuthiyeni anti kade sulutho halwana ukuthiwa ngutivayelwano owathakhona wathatha imali zezisa ama-7 million kade sengiyosehamba phambili futhi sefuna ukuthatha amanyathelo okuwophisa izet sokutshengisa vele ukuthi kungathi kuyobudlwane phakathi khathe sivele ingabe kungakabotshwa umuntu abantu abavele besaziwa ukuthi nabantu be-corruption uzulu wezimbabwe waseza kukholwe kulabantu abavele besaziwa ukuthi babe ngabantu abalobudlwabudlwanga abali-corruption nxa belokhu bebamba laba bantu abantu ama-small fish ofarenyathwa labo bani bani siyazi ukuthi othivayo labana abantshitshe ama-7 million abakabotshwa umdenge uphila ngokabotshwa so uzulu vele yena uyazi abantu abavele behambelana lobudlwangudlwangu nxa bona bengakabotshwa bengabavalelwa ukwethesa icala mfowethu asikowubotshwa ukwethesa nje icala.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 eseHarare.
Yebo mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Sebengamachumi amabili lanhlanu asebelahlekelwe impilo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wekholera kuthi inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo sekholera sebefike ku-3,764. Kusenjalo, abenkampani yengcingo kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless sebephe uhulumende usizo lwezigidi zamadola ezosetshenziswa kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane wekholera. Kuthi abeLotto President Fund bona banikeze usizo lwenkulungwane ezilikhulu zamadola i-$100,000 kwathi abeQuest Motors bona banikeza usizo lwe 3.5 ton truck njalo bathembisa ukutholisa ezinye njalo imota ezizasetshenziswa ukuthwala amanzi okusa kuZulu lapho oqhamuke khona lolu hudo lwekholera. Zithi kunjalo nje zithi zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa kulandela ukuqonga kwenani lababulawe ngumkhuhlane wesihudo sekholera lokumemetheka kwawo elizweni. UBenedict Nhlapho usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Imbiko ethi nani lasebebulewe ngumkhuhlane wekholera selikhwelile kusuka kwabalitshumi lesithupha usiya kwabedlula amatshumi amabili. Usuthi izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhathazeke kakhulu ngempilakahle yesihlobo zazo ekhaya. Iningi lethu okwethusayo njalo yikuthi uhulumende kukhanya esehluleka ukuvalela lomkhuhlane endaweni eyodwa eHarare lapho qhamuke khona. Njengoba sekubikwa ukuthi bakhona sebelawo edolobheni leChitunguza, isizalwane seZimbabwe umnumzana Promise Sibanda uthi bakhathazeke kakhulu okumangalisayo.
Njengamanje ngoba isesigodlweni sebizwe baningi abantu abazayithola njalo abazamuva layo ngoba ma unanzelela laphana esigodleni esozweni baningi abantu abasuka laphana nsuku zonke besiya kobobulawayo besiya kobomontare okutshengisa ukuthi lalapho engihlalela khona kobulawayo ngapha ingagcina isifikile ngokushesha ngoba into lyana ihamba ngokushesha okukhulu kakhulu.
AbeZimbabwe laba bathi kulusizi ukuthi uhulumende lekhansili yedolobho leHarare bacabanga ukuthi akulanto embi ngokuthi edolobheni elikhulu kula wonke elizweni kusetshenziswe amanzi esikotsho. Bathe futhi lusizi ukuthi ikhansili yaleli dolobho ekhokhelwa MDC Alliance nohulumende weZANU-PF baphitsheka ngokuphoselana amagama aqatha ngokuthi ngubani obuyimbangela yalo mkhuhlane kulokuphitsheka ngokulwisana lawo. Bathe bayesabela lokuthi labo asebebanjwe lo mkhuhlane kungenzeka bacine besifa ngoba lezibhedlela zakhona isimo sibi. ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane wekholera eZimbabwe ngo-2008 kwafa abantu abedlula izinkulungwane ezine. Kanti abasemazweni laba bakhuthaza uhulumende ukuthi enze konke akwanelisayo ukuthi lokhu kungenzeki. Umnumzana Mchasisele Gwaza uthi bakhangelele ukuthi uhulumende aqede lo mkhuhlane ungakonakali kakhulu.
Kuyinto esethusayo kakhulu engicabanga ukuthi nathi nje njengoba besicabanga nje ukuthi siye emakhaya sesesaba ukuthi sehle ngoba asikwazi sizofike size sidle ukudla kuphi okunani ngoba kubukeke ngathi ba into futhi isenzeke emadorobheni kuba lula ukuthi isabalale izwe lonke. So nathi nje siyesaba sicabanga ukuthi uhulumeni into angayenza akazame impela ukuthi abheke yona kakhulu ukuze lesi sifo singabhebhetheki kakhulu.
Lo mkhuhlane usulethe kwesaba kakhulu eBedbridge lapho kwesatshelwa ukuthi uzamamethekiswa ngabantu abasuka eHarare besiya kwele South Africa. Kodwa wakhe sakamisa lindawo umnumzana Jonathan Mbedzi uthi ithemba labo selikuhulumende.
Kodwa ngibona ukuthi abantu kumele sisabe ukuyekhaya ngendaba yomkhuhlane okhona. Angithembi i-government naye iyazama ukuthi uyefisa ukuthi ungaspredi kakhulu. Kodwa sokuzomela nathi sibone ukuthi noma sihambe emakhaya sizame ukuthi amanzi kutholakala amanzi angcinanyana because I think iwona ayenzisa ukuthi into lezi zingahambi kahle esikhathini esiningi.
Abanye bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane le-South Africa ukuze babelane amacebo lamakhono ukuthi lo mkhuhlane ongasaqhubekeli phambili. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Lingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama kathesi ke lamhlanje ke esikhangela khona uhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sikhangela abaphathi ntambo besifazane abenelise kungena kudalele cabinet likamongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isavunguzane esiza lezulu eliningi kakhulu eseHurricane Florence sesifikile esigabeni seNorth Carolina kwele Melika. UHurricane Florence ukhangelelwe ukuletha izulu eliningi okungadala umonakalo omkhulu wokuthabalaliswa kwempahla lokuthatha imphefumulo yabantu, ngakho ke abantu bakhuthazwa ukuthi balimuke ingozi ngalesi sikhathi. Umake waba nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, umuyi umnumzana Kofi Annan ubekwe lamhlanje kwele Ghana lapho ayedabuka khona emngcwabeni ongenwe inkokeli yamazwe womhlaba. Ekuqhubekeni kokuqonga kwenani lababulawa umkhuhlane wesihudo sekholera sokuqhamuke kuphoselana umlando wokuthi uhulumende nguye na owehluleka ukwenqabela lomkhuhlane kumbe libandla le-MDC eliyilo elibusa amadolobho ngokuba lamalunga amaningi kumakhansili. Umkhuhlane wesihudo sekholera lo uqhamuke ngemva kokungalungiswa kwempompi zokuhambisa ingcekeza. Kodwa abe-MDC bona bathi impompi lezinye izakhiwo zalungiswa ngesikhathi sikahulumende wabahuquluzi benotho. Ngakho-ke ngumlando kahulumende ukuthi alungisise lezi mpompi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga le-MDC umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumeya wedolobho leGwanda endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Oke waba lilunga letale lephalamende onguye osungula lolu daba.
Yamasistizo mina ngabe ayinplace indaba eyamanzi eHarare ukuthi ngomele kulungiswe njani kwezenjani kungasayenzakali ngenxa yokuthi kona usupervisor ongukansela uyesile uvele ngabona ukuthi yena upho ngukhetheka nje lona uvela kuebandleni elithize wangena but ukuthi imsebenza yena ongwazi kahle kahle kuyini engakwazi hanti abona ngapha koBulawayo sisila ngokuthi vele i-councilet igcwele amandebele amandebele asiyo bantu abathanda ukutyontsa bayayisaba vele into yayi-corruption ungabuya kuzama umnyezela ngento yokutyontsa lapho sithi hehe ufuna ngishiyelo kani imuli yami and manje ngale esishale ngale abalandaba uyakutyontshela zakuthi njenelele hembo eyigqokileyo nxa uvele ulele ubhayize so anti abona yiproblem esilayo laleyo you need ukuba lamakhansela abakwazile ukuhamba njani basupervise into le lathi lapha ngabe abantu abarani amakhansela amadebela ngabe vele ngotsotsi ngabe sisaphela lathi kodwa thina sile nhlanhla ukuthi wona silabantu abalobuntu abangakwaziyo ukuthatha into engaso yabo ngale bayithatha shem vele abalasikhathi lako abala yesterday about it bathatha becimezile vele ungafaka i-1 million kathi sithi awukwenza umsebenzi I can tell you ukuthi wona 900,000 iyangena ezikhwameni zabantu i-100,000 iyezangena emsebenzini onalowo kodwa ngapha ebulawayo ungafaka i-1 million I can tell you that almost 800 to 900 iyangena emsebenzini lowo i-100 ingangena kwabanye lalabo asebefunde ukukliwo nalowo but anabantu yona yikho kwezinto ukuthi wona ubone ivile emgwaqhwebi ingcono amanzi lapha kubulawa uyanathe vele empompini ungesabeli uthi ovethi ungakhuli futhi
nanto ke udaba babamkandla uyavumelana laye yini uGolide lapho athi khona hhayi uhulumende singamgcobi amafutha engulube angayidlanga
ngivumelana laye kakhulu endabeni leyo yobusele obuhulukuqo yokungathembeki kuba le nkohlakalo akhothwa-ke gande lothuma ukuthi mina ngike ngaba ngumphathi wedolobho lasegwanda ngakukusebenza kwabomansipala hhayi nye ngikwazi ngikuqedisisa kodwa-ke lanxa kunjalo uhulumende njengohulumende welizwe lonke nxa sokusonakala kumele ukuthi uhulumende angenele ngendlela yokuncedisa omansipala bona labo nxa sekuthe kwaba lo dubo olunjalo ngoba nxa sekunje i-ministry of health ugatsha lwezempilakahle is a security ministry ngobana ukonakala kwalo lungaza loluthiyela amakhansile wodwa ngobana abanye le mali kazikho lolwazebo lungasilela kodwa uhulumende-ke sekumele ehle khona le ntabeni phezulu abuye azokhangela afakile ihlo lokhozi ukuthi laba abantu benza into eqondileyo ngoba asikafika u-devolution of power labo uthiwa amandla azaphelela ezabelweni khathesi amandla okubusa ilizwe lokhu ebanjwe iharari lawe uhulumende angahlala alalisa inkophi athi kulaba uhulumende be-MDC emadolobheni ilizwe liza kufa uhulumende ekugcineni indaba yonke iphelela emnyango wakhe
nanto ke udaba Golide uthini wena ngalokho okukhulunywa ngubaba uMkandla
uyibeka kuhle ubaba uMkandla indaba le azafike lani khonapho okutshengisela ukuba yehe at the end of the day into yonke izafika iyophelela emnyango kahulumende uqinisile kakhulu sibili yikubona uhulumende wayezama ukuthi angenele emakhanseleni lapha kwesikhathi abili sesisuspenda amakhansela lawo sifake amakhomishini kube ne-resistance abantu baye emakhoti kuthini kuthini ngoba uhulumende wayevele bonti hhayi akunanto ehamba kuhle la waye wasuspenda umeya weharari lamanye amakhansela waba ngumsindo yeloku lalokhu yeloku lalokhu selifuna ukungenela selifuna ukwenza into nezanu pf khonapho landilani uhulumende aqine sibe eceleni but ubaba uMkandla ufaka kuhle ukuthi hayi kwesi sikhathi uhulumende ngabe lelihlo ngoba at the end of the day kuyabuya futhi ukuthi gwaqa ngaphi emnyango kahulumende ngoba nguye uhulumende elizwe lonke so khonapho sibili limqoto lelo and kumele likhangele size khonokho sibilina singa and ungikhulumele elinye ibali engilithambile kakhulu ubaba uMkandla esithi yena singakhangeli ngezembusazwe ezamaphati lezi yikho khonaphana okufela khona indaba yonke ngoba anabona nxa uhulumende efuna ukungena abantu babanabantu ungena ngelokuzeniungena ngokuthi wena i-P F against i-MDC kukanti-ke kwesikhathi uyabe khuluma into eliqinisa ukuthi hayi khangela ukansela wakho wenza ubudlwangudlwangu obuthize so kumele sikungenele khonokho
hhayi kwezwakala baba uMkandla ungasigqibela uhlelo usiphe eyakho imbono
ngiyabonga kanti ngiyabonga lokuthiwo lidaha lakothuma ngiyalizwa lithinda lo mbhalo njengomntakamfundisi kuhle kakhulu lokothuma ukuthi abantu bakhunjuze ukuthi unkulunkulu ungaphezu kwakho wonke kodwa-ke elami elokugcina yileli impilo yomuntu yimpilo yomuntu akula mpilo engaqakathekanga impilo yedlula ingabe yini esilakho lapha emhlabeni asihlanganiseni amakhanda uhulumende angabi liqhalaqhala laye lalabo abaphethe izifunda nxa sekunje kabakwazi ukuthi impilo yomuntu kayikho ezandleni zabo, impilo leyo bayibanjise uNkulunkulu. Kuhlanganisa amakhanda kusizakale isizwe. Sizangena kwezimbusazwe, kodwa nxa sekufike indaba enjengale asihlanganiseni amakhanda ngobana kuya kufa lalabo esithi ngabasakeli bethu, sithi sizizele.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ilunga le-MDC, ubexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Uhulumende uthi akusafanelanga ukuthi abantu babuthane ngoba umkhuhlane wesihudo se-cholera umemetheka kakhulu lapho okuhlanganwa khona abantu bebanengi. Izifundi zekolejini ye-University of Zimbabwe bekumele zigxotshwe ku-graduation ngolwesihlanu kuyona le iviki aziseyikuqhubekela phambili ngalo mkhosi. Ukuze sicubungule lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezempilakahle uDokotela Masibongeni Nkosi Mloyiswa osinika ingcazelo yokuthi umkhuhlane lo umemetheka kanjani emhlanganweni kanye lokungenziwa ukuwenqabela.
Nxa kubuthweni sithi kumbe ku-graduation kumbe ku-rally, awusokube wazi ukuthi abantu abazabuya khonapho kule ndawo abanye ngxa babesuka endaweni zalezi ezilekholera. Abanye kuya kulokuxhawulana okukhona, kulokuthengiswa kokudla okukhona ezindaweni lapho kubuthana khona abantu. Kungayiba yihlupho ukuthi kuqalise ukumemetheka kona lowo mkhuhlane wehudo ebayithi yikholera.
Ikhona imbuthano lapho umkhuhlane lo omemetheka okwedlula eminye?
Ikakhulu singakhangela emfeni lapho okuyakukutu kumbe sithi kufa umuntu yena lowo obulwa yikholera. Yabuyindawo yangkhona vele kulo mkhuhlane wangkhona. Izindawo ezinjalo uyamemetheka kakhulu ngoba ivele indawo esitholakale yona lowo mkhuhlane. Singakhangela kathesi elizweni laseZimbabwe kule ndawo yabo Buliriro, Glenview, lapho sokumemetheke khona kakhulu kwatholakala abanye ababanjibele umkhuhlane. Xa kubuthene kule mfa endaweni enjalo kuyatholakala ukuthi kuyamemetheka lula kulezinye indawo. Kumpeke ukuthi ngibona sithi kubuthana abantu ngapho koBulawayo endaweni lapho kungabanjwa khona umkhuhlane. Ukumemetheka kwangkhona akungeke kuvame kule ndawo zona lezi lapho kuvele kwathokona kulo mkhuhlane. So sekhuthaza kakhulu labo ababebuthana ezindaweni ezibanjwe umkhuhlane kubeza zonke indawo ukuthi benanzelele ukuxhawulana. Asikukhuthaza ukuthi kube lokuxhawulana. Njalo sikhuthaza ukugeza izandla ngesepa. Njalo kungabi lokuvumakala endaweni ekubuthene khona abantu kuthengisa ukudla okudliwa okungaphekwanga okunjengama-fruits lokunye kudliwa okungaphekwanga. Senza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke lula.
Manje umuntu obesembuthanweni kuyini angakwenza ukuthi angatheleli abanye ekhaya?
Umuntu ade suke endaweni kule mbuthano kumele ethi efika ngekhaya ethigeza izandla zakhe ngesepa. Kwenzela ukuthi ngikona engingakaxhawulani labanye ngekhaya, engabambe okokudla, engabambe amanzi kulawa labo abagcina amanzi kumbe endaweni esigubhini lapho kubuthene khona amanzi, engabambi lawo manzi. Kumele sebone ukuthi segeza izandla ngesepa.
Lo-ke ngudokotela Masibongeni Inkosi Mloyiswa, ingcwethi kwezempilakahle, ubexoxa leStudio 7 ekwaBulawayo. Ingoma Give Me Love akungiphuthando, ingoma yeBlack Messengers isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 6:30 ekuseni. Igama ngu Chris Gande lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.